Siyabonga jonga elo Chris lichona njani mtwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 19 ngolwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
115 charge zemupunga. Saka sakati umona kuti mwe munhu anogona kumwe munhu wega wega pa 35,000 munhu anogona kuwana kana 3 kgs zemupunga nichi.
Kula matan alikhulu lamashumi amahlano 150 tons awe rice.
Unkosikazi Grace Mgabe uthi ungumuntu olozwelo kakhulu yikho ephathisa abaswelayo ngokudla.
Ngibona njengani kuzahlupha sibili kungakalungiseki ngoba kulezinto eziningi ezingaphumanga kuma-visits awe parliament lawa kodwa ezikhona kundaba le eyamandla kagesi.
Ikomiti yetalele parlamente ebona ngezamandla kagetsi ithi mkhulu umsebenzi omele wenziwe ukuze kuqedwe ukusilela kwamagetsi elizweni. Amalunga eparlamente athi abantu abaningi bakhathazekile ngempila kahle kamongameli Mgabe nanku esehlala engophosa awe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Grace Mgabe utshele abalandeli bebandla leZANU PF namuhla abaze emhlanganweni awenzele eChishawasha eMbare ukuthi ungumuntu olozwelo kakhulu yikho ehlezi ephathisa abalambayo ngokudla. Kubika uMavis Gama.
Umhlabeleli wakuleli ohlala eBotswana uThawanda Kasaira obekhona la kulomhlangano ejabulisa uZulu obuthane eMbare ngengoma esidumo kwamagama ethiwa Unconquerable. Emazini akhe umkhokheli wohlangothi lwabesifazane ebandleni leZANU PF unkosikazi Grace Mgabe uthi uyakuzwisisa ukuswela kwaZulu kungakho emphathisa.
Kula matan alikhulu lamashumi amahlano 150 tons awe rice. Kungakho sakubona ukuba umuntu munye ngamunye ulakho ukuthola ama kilograms amathathu 3 kg. Angithi liyanyizwa. Kungakho lizothola lonke. Akekho ozaswela. Ngakuthe kwasilela ngizokwaziswa kuzayathathwa okunye njalo. Liyangizwa? Akuyi kusilela. Bantu beMbare selitholiswe ikhisimusi yenu ngoba umama ulilethele ukudla kwenu.
Uthethe leli thuba umkamongameli ukuveza ukuba kulehlekana labantu kuleli bandla abamqambela amanga bethi utshotshozela ukungezwani lokuhlephuka kwebandla. Wethesa amanye amalunga abalwa impi yenkululeko umlandu wokusabalalisa lumqondo wathembisa ukuqeda lokho. Uthi ake sabi lutho uzoqhubeka ebakhuza abaqhuba limisebenzi yokungahloniphi abalwa inkululeko laba kulixukwana nje engamiswa yikuba sebethe bambulala. Njengenhlala yenza umkamongameli wabele usizo lwempahla ebalisa irayisi indumba lamafutha okuphekisa. Ube khona lo mntanakhe uRussell Goreraza laye owabele izalukazi ezingamakhulu ayisithupha 600 ezigoqela ugogo uWiza impahla enjengerice isepa zokuwachisa amafutha okuphekisa lokunye okunenginengi. Imikambo yonke yemzini weMbare ibivaliwe ngesikhathi lomhlangano ungenwa uZulu wonke ebanjwe ngamandla ukuyalalela umkamongameli unkosikazi Grace Mgabe ekhuluma. Utshela uZulu unkosikazi Mgabe ukuba kuzaqhutshwa umhlangano ofanayo kusasa esigabeni semathaga eMberengwa. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Ikomiti yedalela eParliamente ebona ngezamandla kaGetsi ithi mkhulu umsebenzi omele wenziwe ukuze kuqedwe ukusilela kwamagetsi elizweni. Amalunga ekomiti le aveze lokhu namhla ngemva kokwethekelela izitichi ezigaya amagetsi ezigoqela esakobulawayo esewange kanye leseKaripa lapho abethekelele khona namuhla. Elinye ilunga lalikomiti litshelele umsakazo ukuthi isitichi sewange sibolile njalo iziphathamandla zalinkampani kaziqhube kuhle umsebenzi. Incwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uvumelana lalumbono.
Akusimangalisi thina njengabantu beZimbabwe ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende weZANU-PF ufuna ukuthi appointe abantu njengoba bezakala undaba zepolitiki athi ukuthi bayakwazi umsebenzi kumbe ngabantu abayakwaziyo lokho ababekwenza. Nxa sikhangele ukuthi ewange siyasifuna ama-injinela labo bani lobo bani kodwa abantu ababe-chair ama-boards angikhona uyabona ukuthi ngabantu abangena khona ngendaba zepolitiki athi ukuthi ngabantu abakompetent kumbe abayakwazi umsebenzi okungumanjinela kumbe ohambisa ama-fly machina kumbe ezinye into eziningi ngoba ama-appointments ethu a-political athi ukuthi a-technical lapha eZimbabwe.
Ukusilela kwamagetsi kuqhubeka kusiba kube elizweni ilizwe lapho libhekane lekhefu lekhisimusi kutshoni kuZulu lokho?
UZulu simxwayisa ukuthi azame ukuthi adinge ezinye iy'ndlela ezokuthi adinge amandla kagetsi. Uyakwazi ukuthi uhulumende usesithi yena asafuni amagiza asebenzisa amandla kagetsi, sesifuna ukuthi lisebenzisa ama-solar giza. So utshengisa ukuthi uhulumende kasela ndlela ezokuthi uzayenze njani ukuthi abantu babe la mandla kagetsi. Ngibona njengani kuzahlupha sibili kungakalungiseki ngoba kulezinto eziningi ezingaphumanga kuma-visits awe-parliament lawa kodwa ezikhona kundaba le eyamandla kagesi. Aloba uhulumende azame ukuthi khangela i-management yama-parastatals appointe abantu sibili abayakwaziyo abakwenzayo. Kodwa uZulu khathesi isikhathi sekhisimusi sibuya iZulu liyabe lisina. Ubona njengani uZulu kumele adinge ezinye iy'ndlela ezokuthi abe la mandla kagetsi ezinjengesola.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi kwezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele-Switzerland.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezisole kakhulu indlela amabandla aphikisayo asebenza ngayo eZimbabwe. Iningi lisola ukusweleka kombono lokwehluleka ukubambana kwamabandla la ukuze enelise ukususa ibandla leZANU-PF embusweni. Kubika uBenedictine Nhlapho.
Iningi labeZimbabwe abahlala kule South Africa bathi osekwenze indubo zeZimbabwe siqhubekele phambili okweminyaka eminingi kangaka yikwehluleka kwamabandla aphikisayo uqakathekisa izifiso zikaZulu. isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ukwehluleka kwamabandla aphikisayo ukumanyana kukhombisa khona ukuthi iziphathamandla zawo kazilandaba lezifiso zabantu kodwa zifuna nje ukubasebenzisa ukuze sithole amandla ombuso.
Inhliziyo yami babuhlungu manje sengiyangena kupolitiki yelizwe lakithi eZimbabwe. Ngoba manje sila opposition party kwelakithi wonke kudividekile awukwazi ukuthi ungaqala ngakuphi yabona ukuthi vela sila opposition strong ekhanda.
Umqondisi wenhlanganiso yelelo amalungelo luntu e Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi incazelo yokuxhophana ukubonakala kulamabandla yikuthi iziphatha amandla zawo ziyasetshenziswa.
Into engathi iyahlupa kakhulu ekhaya kupolitics yasekhaya ukuthi ama opposition amaningi asetshenziswa lileli bandla elibusayo iZANU PF. Okungangokuthi kwesinye isikhathi ungacabanga ukuthi i-opposition party opposition party kanti kulugacha lweZANU PF.
Ujabalala uthi indlela isiphatha amandla zalamabandla ezilwisana ngayo zibumba ongamaqenjana akukhombisa ukuthi balalo ikhono lokubusa elizwe.
Ngapha mawuthi uyakhangela izaphi hlezi ngale MDC sekule MDC kaTshwangira yaseyadivide sekunabo PD sekuyizanu layo nasana lapha idividekile sekunabo mamuntu laphana akuhlangene ngapha lakhona kulama sensationist party la akhuluma okwayo indaba.
Ngakwelinye icele uNleya uthi kuyamangalisa ukuthi kungani amaqembu aphikisayo engalayo inhlakanipho lombono osegcekeni ukuthi ukuze kube lenguquko eZimbabwe kudingeka wonke amabandla amanyane.
Thina sasichile ukuqhaqekeni kweMDC ukuthi iopposition ayike ihlale eceleni ike izigqoqe babuye lento eyodwa babuye lo muntu oza khankasela ukuba ngumongameli oyedwa babhekane ngqo layo iZANU PF beyinto eyiwani.
Le into egcizelelwa ngumnumzana Jabalala yena othi sekufuneka amabandla aphikisayo alenkokheli ezingasizo magovu ombuso kodwa lezo ezizwa kuhela nxa zibona inhlupheko ebhekane labantu beZimbabwe.
Baphathi inselelo indengeza yona ukuthi okay it's fine singehlukana ngokwepolitics nongophila kodwa into engayibuza ukuthi izizwa kanjani amabantu abeni begcwele egangeni bebizwa ngamagama ahlu ngoba abahlupheka lana bagcwele laphayana bahluphekile bagcwele angazi ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi namhlanje abantwana labo sibabone lokho abakwenza lapha emazweni besiyakwenza ekhaya bakufuna ukuhlala emakhaya abo.
Uleya yena uthi uZulu akakhohlwa phinde ukuthi emabandleni akhona kathesi kungaba khona elizathatha intambo zombuso likhuphe iZimbabwe enhlutsheni ebhekane lazo. Uthi bandla elizahlenga iZimbabwe ngelitsha elabantu abatsha elingakazalwa.
Into ezaba khona kuzaba liqembu elitsha elizaqalwa ngabantu abasasebancane asebekudiniwe ngeZANU PF. Yilo elizabuya lento engcono ende lelo qembu lizabe lingelabo abantu abathi bona babe segangeni ngoba abantu ababe segangeni bafuna ukuthi kungathi abantu bayabagoloda akula muntu obakolodayo.
Ngakwelinye icele iningi lithi okukhathazayo ukuthi okwamanje akukabi ngitsho lenhlansi yesibonelo sokuthi leli bandla elingakabi khona liza kuba khona. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
AbeZimbabwe abavame ukuthenga inhlanyelo kweBotswana bakhala ngokuthi izisebenzi zikahulumende emngceleni weplum trees bathathela inhlanyelo zisithi ngezinye zempahla okungamelanga zithengwe ngaphandle kwelizwe. Kodwa bathi akulambiko eneleyo ebazisa ngalokhu njalo kukhona umhlobo wenhlanyelo osilelayo eZimbabwe. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Ozias Nkomo ohlala ePlumtree uthi yena ojayele ukuthi minyaka yonke ayeqa umngcele azothenga inhlanyelo kuleBotswana elungiselela isikhathi sokulima kodwa uthumaliswe ngomthetho ukuthi inhlanyelo kumele ithengwe eZimbabwe kuphela ngesikhathi eminye imihlobo yenhlanyelo isilela elizweni.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ebhodi abasithathela inhlanyelo nxa sibuya la eBotswana. Okubuhlungu ukuthi ezitolo lapha ekhaya ayikho ayitholakali lapha etholakala khona iyadula kanti eBotswana nasithi nje idola lethu elilephawa kulezi nsuku sizuza amapula amaningi sibe sesithenga la ihlala kweni beningi okusilamulela kakhulu ekuhlanyeleni indima ezinkulu.
Ngokunjalo umnumzana Thulani Maphosa uthi umthetho omutsha abazange bazise ngawo njalo awulunganga uma ilizwe likhayelele ukuthuthukisa isivuno ngesikhathi amazwe omhlaba ibhekane lokuguquka komkhathi kanye leze elivame ukuletha indlala lengozi zezulu lesikhukhula ele El Nino.
Iminyaka yonke nje sijale ukuthumela inhlanyelo abadala inhlanyelo ukuthi labo bahlanyele bakwanze ukuthi bathole okuncane kodwa siyamangala kathesi ngoba uhulumeni sesithi sokumele ukuthi singathumeli kanjalo kodwa kula notice nje siphonguza nje emabhoda sabesitsho njalo kuyasimangalisa ngoba kulenye inhlanyelo abadala bangeke beyithole ekhaya. And
osebenza kule Botswana umzana Michael Dube yena ubona kule nyathelo elibuyisela emuva uthi inhlanyelo ithengwa kuphela eZimbabwe. Uthi uhulumeni weZimbabwe kumele afake umthetho ofana lalo uma elesiqiniseko sokuthi inhlanyelo yonke ikhona elizweni njalo ilentengo yeneliswa linengi labalimi emaphandleni.
Umo esithethe nguhulumende sokuthi bebhane inhlanyelo evela kwamanye amazwe asosincumo esikahle ngoba lokhu kuzenzihlisa isivuno sethu njengoba enye inhlanyelo yangkhona besithenga kubo South Africa labo Botswana bona abalayo lapha elizweni.
Iningi labalimi beZimbabwe selitshengise ukudana ngentengo ephezulu ethengiswa ngayo inhlanyelo ikakhulu eyomumbu eqala kumadola emeli kamathumi amabili lasithupha emgodleni wesilinganiso sokumakilogram alithumi kukanti elizweni elifana leBotswana intengo yakhona iphansi ngesilinganiso sokuyingxenye yekhulu. Inhlanyelo ayisiyo yodwa engaphansi kwempahla ongasavunyelwa ukuthenga phandle kwelizwe ngesikhathi uhulumeni weZimbabwe ezama ukuqinisa imithetho yokuvikela amabhizimusi asekhaya. Kodwa iningi lithi lokhu kumele kwenzakale kuphela uma amabhizimusi la esenelisa ukusuthisa uZulu hathi uma impahla isilela kumbe idula. Ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Uhlelo lwe-Life Talk sihluzeni bomama lamhla sitshayela ihlombe abesifazana abenza imisebenzi evame ukwenziwa ngabesilisa efana lokutshayela indizamtshina. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeSomalia selivule njalo isigodlo someli walo kwelemelika ngemva kweminyaka edlula amachumi amabili lanhlanu. Uhulumende weSomalia uvuselele ukusebenza kwalihofisi lamhlanje emkhosini ongenwe ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uLinda Thomas Greenfield. Lomphathi ntambo bona ngobudlelwano beSomalia lamanye amazwe umnumzana Abdi Salah Omar. Siphethe ngokuya kwele Russia. Ele Russia selisayine isivumelwano sokwakha isitishi samandla e-nuclear kwele Egypt emkhosini okhitshwe kumabonakude njalo ongenwe ngumongameli wele Egypt umnumzana Fatah al-Sisi. Omele ichitunguiza nothe talele parlamende ekubandla le MTCT umnumzana Godfrey Sithole uthi abantu abanenge eZimbabwe bakhathazwa impila kahle kamongameli Mgabe. USithole wethu le amazwi la etalele parlamende izolo ebuza umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ngokuthi uMgabe uphile kuhle na nanku esehlala engophosa awe nxa ehlangana lenkokheli yamanye amazwe. Uthe abantu bakhathazwa ngaba kubone kumabonakude okutshengise uMgabe ekhubeka njalo aphose awe ehlangana lomongameli wele India kanye loweTurkey kunsukwana ezedluleyo. Uphinde wabalisa lokunye njalo okuhambelana nalo kukhilikithela kwakhe okwamehlela evela kwele Ethiopia lonyaka egcekeni lendizamtshina ele Harare International Airport. Ugwalondaba lwephalamende olwe-Hansard lubika ukubana uMnangagwa ophendule uSithole esithi uMgabe uphile ukwedlula yena. kasachazisanga okuningi ngalolu daba. Usithole na utshele iStudio 7 lamhla ukuthi abantu abaningi bakhathazekile kakhulu ngempila kahle kamgave. Kodwa umnumzana Effort Nkomo olilunga lezanu PF utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi usithole ukhuluma angakwaziyo.
Akukhulumayo uvunyela ukukhuluma ingqondo yakhe, kodwa ke ukukhuluma ngempilo yomuntu engathiwa umfisela ukuthi ngaye kaphili thina esibala iBhayibheli asivumelani lakho.
So ke wena nxa ubona ke abantu sebekhuluma kanje ubona ngazane kuyabe senziwa kwento umuntu agcine ekhuluma kanje?
Well, bese kusiya ngokuthi ukuhlangothi luthi lezombangazo, ngoba nxa uku-opposition uyakhuluma intando okungahambelani lalokho abaningi ababekucabanga ukuthi umuntu engakhuluma ngento enjalo.
Ye, so lina kubandla lenu likubona njani khonokho nxa abantu bekhuluma kanje? Likuthatha njani sibili?
Well, njengoba sisitsho nje, umuntu uyazikhulumela into ayifunayo, uyazicabangela. Kodwa-ke thina besingaliboni lolu dubo akhuluma ngalo. Umuntu uyazizwa nxa esediniwe uzakhuluma ukuthi hayi mina sengidiniwe, kodwa nxa ezizwa eqinile ukwenza umsebenzi siyawemukela umsebenzi awenza aqhubeke phambili. Ikuthi sokulomkhuhlane wokuthi ungazonda umuntu somfisela zonke izinto ezimbi kaku-right khono.
Ye, njengoba likhuluma khonapho baba Nkomo ukuthi linangikwenu libona zana kululunganga khonokho akukhulumayo, kodwa kubandlaleni bakhona yini abakhuluma ngakho khonokho?
Bengezwa bekungafikanga endlebeni zami, angikholwa futhi ukuthi kukhona.
Umnumzana Effort Nkomo ngwebandla le ZANU PF kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Udaba olwethule edalele parlamente olokuthi umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Barire Nyatwa kumele amiswe phambi kwekomiti yezempilakahle solumanyanise amalunga aleli dale athi ngempela kumele azechasisa. UBarire Nyatwa wetheswa icala lokwamukela inkulungwane phose ezilikhulu zamadola eMelika okuyimali eyayivela kwinkampani yezempilakahle ePismas. Yona ephakathi kodubo lokusilela kwemali, izisebenzi zihlala inyanga ezintathu zingelaholo, njalo abadinga ukuya kwelatshwa beswela uncedo lwalinhlanganiso ngoba ingasabhadali. Amalunga ebandla leZANU PF abalisa umnumzana Joseph Chinotimba lomnumzana Fortune Chasi avumelane lalindaba ethulwe ngumnumzana Eddie Cross owebandla leMDCT ukuthi kumele uBarire Nyatwa azochasisa ngalimali avumayo ukuthi wayamukela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Spanda endawonye lomnumzana Prince Dubeko Spanda olilunga lekomiti yezempilakahle efuna ukuthi uBarire Nyatwa aze kuyo. UDubeko Spanda nguye osungula lingxoxo.
Nxa sisizwa kuthiwa khona uthi yena hayi ivunyelwe endleleni yokusebenza kwamadokotela ukuthi udokotela uyakwanisa ukuthi engakayenzi umsebenzi ebesesinikanini imali engaka. Kodwa nje umbuzo okade lokhu ubhoda ngaphakathina kwelizwe ngokuthi kanti kungenzakala njalo ukuthi i-Premier Service Medical Aid Society yona esele igcwele isikweleti umzimba wonke, lezisebenzi zisiba kanje kazikahuli. Zinama-salary arrears for South Africa kuma-3, 4, 5 months. Kutholakala njani ukuthi onguye ongumkhokheli okhangele ngokusebenza kwale i-medical society etholakale siyathiwa imali eningi ukwedlula imali yabe isebenzile? So yikho okukhona, yikho okukhulunywa ngakho ephaliyamende. Leyo motion isingeni lephaliyamende sesiqalisile ukukhuluma ngayo, ayikaphuthi, ayikapheli. Sizakhona siyakontinua, siyaqhubekela phambili ngeviki ezayo sikhuluma ngayo. Kodwa ngingatsho nje ngamafitshane kristu ukuthi esikukhangeleleyo ukuthi okwakhathesi uDavid Barire Nyatwa ulokhu engani inkomo yomdala, kukhulunyelwa ngabanye simuzwa ngokuthi emaphepheni yena uthi asikahlangane naye njengephaliyamende, ukhangelele ukuthi njengaphaliyamende uzabuya ebuye ezokutsho ukuthi yena ubona ngani lokho akwenzayo ulungile yini kumbe akulunganga.
Nanto udaba umfundisi Sibanda, abantu bayadubeka, izisebenzi ziyadubeka, kodwa nangu umphathi ntambo sesiphe imali eningi kangaka.
Impilo yabantu, impilo zabantu abaningi zibambe khonapho. So ke kodwa ke kasingaze sathi uparenyatwa nguye yedwa. Ngisifisa ukuthi ngabe umnumzana uHonorable Sibanda labanye bakhe ephalamende bayalandelela vele kungumkhuhlane okhona eZimbabwe. Singakhangela la kumapalasetal o-railways uzathola ukuthi vele yinto ekhona. Lo ube nomnyama ngoba yena usuke wabanjwa. So-ke esuke kungumsenhle kakhulu le enziwa yiphalamende ukuthi ba-investigate njalo batholisise ama-executive enze njalo, ngoba kungumlandi wephalamende ukubamba i-executive to account. Kodwa ke sithemba ukuthi abasoze babhulokhwe, ngoba siyakwazi ukuthi imotion le imuve ngumnumzana u-Honorable Ubedi Cross, wasekelwa ngu-Honorable uMaridadi njengokutsho kukami umnumzana u-Honorable uMadibeko. Kodwa ke esimu engithe ngikhangaleleyo ukuthi lama-members of parliament abakuzanupf baza kusekela-ke le motion la ukuze labo amaminista kakusiye parenyato yedwa kulo saramba layo uphakathi, abantu laba bajeziswe.
Ya mnumzana Madubeko, nantu daba lapha, abezanupf bona bazasekela na ngokubona kwakho imotion le?
Ngokubona kwami ngendlela abatshengise ngayo lokhu imotion le ingeniswe ephaliyamende, kungitshengisa ukuthi bangani bavumelana nathi ukuthi lokhu okwenziweyo kakulunganga. Ngoba nathi sinje singamalunga ephaliyamende sinatshwa khona ngale Premier Secretarial Aid Society nezimuli zethu. Uma sihamba kuyakhanya ukuthi hhayi ibhizinisi kayisekho, akusamanga kuhle, kulento ezingalunganga. Nezisebenzi zakhona nabodokotela bakhona uma besiya ku-athenda bayatshengisa ukuthi hhayi laba bantu kukhanya ngani ngabantu abacela ukufola inyanga ezintathu ezine ezidlileyo. So lathi sihlangana lapho kungenani ukuthi ngowezanu kumbe ngwayiphi iphathi. So okwakhathesi indlela abathengise ngayo ama-members of parliament awezanu ngawokuthi kungani bazafikela.
Leyo yingcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda obexoxa endawonye lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lekomiti yezempilakahle edalele ephalamende.
Ekuvuneni ningabakhohlwa abahlakulayo, ukulima kuphela. Ekuphakuleni ningabakhohlwa abagezi izitsha, lingadli amasilincisa abelusayo. Funa baziyeke zilale egangeni, ningabakhohlwa abanceku zamakhanda likhuluma. Funa banikine ngokuzayo, ningabakhohlwa abantu. Funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa, lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga, othula ebona abathakathi uyaloya, ohleka labahlebayo sehlebile, ohlonipha isithwalo uxhwalile. Umlilo wamasela kawothiwa, lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina, lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina, lingaxotha ababandlululayo kedeli bandlululelani. Ohleka isigwenqa somunye, kaqala akhangele ezakhe enyawo. Lingabakhohlwa abantu, funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa.
Yimbongi ubongani Ncube ehlabela ke kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezikhokhela. Unkosikazi Grace Mkabe uthi ungumuntu olozwelo, yikho ephathisa abalambayo ngokudla. Ikomiti yedalela ephalamende lebona ngezamandla kagetsi ithi mkhulu msebenzi omele wenziwe ukuqeda udubo lwamagetsi. Kwanelokho lamhlanje, mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.